Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlano abatholakale sebesindile.
Awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye Alliance kule candidate ye MDCT. That's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasedlephana njalo evanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziva.
Ukhalala umsebenzi vele uyaphambili uyaqhwekela phambili ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus uphume esibhedlela izolo lancanje engakapholi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi ayisithupha lanhlano abatholakale sebesindile. Ugatsha lwezempila kahle luthi njalo akekho ofileyo. Inani lasebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7898 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6424. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 228. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abedlula kancane isigidi 1,039,120 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 35,339,125. Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasebangisana umeya weGwanda omutsha. Umnumzana Njabulo Siziva ukhethwe ukuba ngumeya waleli dolobho izolo kulandela ukuxotshiswa kukamnumzana Justin Mashale owe-MDC Alliance MDCT kankosazana Thokozani Khuphe. Ngemva kokunqoba kukaSiziva, ibandla le-MDC Alliance lethule umbiko lisithi liyathokoza ngoba lenelise ukufikela isikhundla salo. Isikhulumeli saleli bandla eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshelele umsakazo ukuthi uSiziva ulilunga labo. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Galipani Pugeni yena uthi uSiziva ngoweMDCT. Upugeni utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uSiziva engavele athi ungoweMDC Alliance laye bazamxotsha njengomashale labanye.
Uzokhumbula ukuthi ivike edlule uke wangifaka lana ubuza ukuthi kwenzakalani eMorgan Richard Tsvangirai House ebizwa njalo kuthiwa iHarvest House. La khuluma kabanzi ngokuthi abe alliance bathe sebelandela i-court judgment. Akusela alliance bengama 2014 structures umongameli ngumama uKhuphi. Iqembu elikhona elaziwayo yi-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphi. Yiwa ama-councillors asegwanda kula ephuma kuma alliance partners ethu. So njoba kuthwe eHarvest House hayi ama-youth asethe sokuhlanganwa bonke bafaka ama-statements lama main members. Even naye ubaba uWendo ufaka i-statement sokuthi bonke abantu baka 2014 asambeni and umama uKhuphi esambeni ku-Congress. Kodwa nanku sungibuza ngeqembu le-MDC alliance. Hayi thina besikwazi kule MDCT yodwa. So mangabe ukuthi kuleli iqembu kuthiwa i-alliance and the law ebesimaze i-member yethu seku-alliance, hayi sizombiza kusasa lokho kusayo sizombiza. Mangabe lokho kutshoyo ukuthi uzikhulumele yena wathi nge-MDC alliance aso we-MDCT, hayi njengoba sengitshilo nje ngizombiza kusasekuseni ngoba phela awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye-alliance kule candidate ye-MDCT. That's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Nxa bebekhona abasekela i-MDCT bebengasoze bezitsho yini ukuthi thina sisekele i-MDCT kumbe bengamvoteli umnumzana Sisi?
Hayi, akusetshenzwa kanjalo msakazi. Angithi besi-clear thina ukuthi akumelanga kungene i-opposition. In this case i-opposition is ZANU because eGwanda yithi esibusayo. So njengoba sikhuphile umeyor yithi esinjani, yithi esimbiselayo futhi umeyor kungangeni umeyor weZANU. Ubazamile ngempela ngoba uzoza ukuthi first vote I think kuthiwa ibe yi-4-4 omunye abayazi bona ukuthi ngubani khonale. Hayi, babushesha balungisana futhi kwaphuma ke kuqondile kunjalo. Kodwa ngiyastressa ke ngithi engikwaziyo mina bonke lana abasekeli ngama councillors e-MDCT, if into engiyikhulumayo ingekho ngicela ungithumele leyo proof yento ekhulumayo ukuthi bathe bona abasekeli i-MDCT bahamba ne-MDC alliance obasekeli into kuthiwa i-MDC alliance party. Sekuseni ngiyavuka mbabizile bonke futhi.
Umnumzana Kaliphani Phukeni yisikhulumeli se-MDCT ubekhuluma loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 kasenelisanga ukukhuluma loSiziba ngalolu daba. Ibandla le-MDCT lona selixotshise amalunga e-MDC Alliance edlula amatshumi amathathu edale lephalamende lakumakhansili. Ukuhlaziya udaba lokulwisana phakathi kwamabandla omabili sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi okwenzakalayo ebandeni le-MDC ukubana abantu beZimbabwe befake ithemba kubo bona ukubana instead of ukuthi belwisane lohulumende ohlukumeza impilo zabantu sebekhethe ukulwisana bodwa. Kulusizi kakhulu ngoba inkokheli ezwilisanayo zisuka zikhohlwa ukuthi it's not about them but it's about the people of Zimbabwe. Banenge abantu abalahlekelwa zimpilo zabo besithi balwisana lohulumende weZimbabwe, okulusizi ukuthi lapha abale khona uma bebona into ezinje bazwa njani. Ngabe ispirit sika Gibson Sibanda owasacrifice kakhulu ukwakha ibandla, wasacrifice lesihlalo sobumongameli, ngabe bonke bangenwa ngumoyo njalo ukuthi it's not about position but it's about the strike and liberating abantu? But ngenxa yokuthi abantu basuka bethathe izifiso zabo lokuzitshaya izifuba kwabo, basuka bekhohlwa ukuthi i-struggle is cooler than an individual position.
Ubona kulamathuba yini awukuthi ibe ngakhomisana umlotha babuyelelane?
Ikuthi kade sasukwasuka kwagcwalo somathuba njalo abanye abantu okulusizi ukuthi babe bengama-askari besebenzela isitha. Kodwa ngabe ngabantu abazimiseleyo ukuthi belwele abantu beZimbabwe, kamboni kunzima ukuthi bangabuyisana besebenzele ndawonye. Ngoba ungakhangela inhlangathi zombili abakumama uKhuphi ababalisa umqoqo webandla labo umnumzana uBhebhe bakukholelwa khona ukuthi badingana. So mbona ngazathi fine kulama individuals abanye zatholi ngomafika so basachazwa izikhundla but ngabe ngabantu bonke abakwaziyo ukuthi kusukwe ngapi kunjongweni kambona into engabe ehlula ukuthi bebuyisana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, ntshakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki yonke. Kuliviki siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe yiCOVID-19 osuhlasele inkulungwane phose eziyichiya galombili zabantu 7898 eZimbabwe. Sithinta njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo abalethi ncane kakhulu. Zulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende kaziphumanga lalutho. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima kanye lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema yibo abahlangane lababalisi laba bekhulumisana ngezikhalazo zabo. Ababalisi batshele uMavima loMathema ukuthi bafuna ukuholiswa imali engange-$520. Kodwa bathi okudanisayo yikuthi ababili laba babuye bengaphathanga lutho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Amanyezi ayisitshiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwe lilodwa njalo sabaqhubela eyethu position paper. Njalo amaminista athe eyamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambe layo ku-cabinet for further discussions. Engingakutsho sibile ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union besithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele lubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and kuyadanisa. Otisha vele badanile kakhulu ngoba desikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting ngabantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezwile ukuthi hayi ababalisi bakhalela umsebenzi so besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo. Njalo sifuna ukuxwayisa abazali zabantwana ukuthi advice sifuna ukubanikela ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebesezikolo ngapho uteacher engekho. So thina ubona kwethu abazali labo sekumele kathesi begcine abantwana babo ezindlini ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambisa ezikolo thina singekho I think kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi uteacher lokhu be-incapacitated. Asiyindawo indaba yethu ize ilunge.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Abalwela amalungelo oluntu bathi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngokusola uDlakela kumele kubotshwe abasekeli bezanu-PF ababangele uDlakela eGwegwe ngempelasonto. Abasekeli baleli bandla bebebuthene bekhetha ozamela iGwegwe Central edalele parliamente kukhetho lwabo lwama-primaries. Kulapho abaqale ukulwisana khona bagijimisana lamapolisa e-riot abezama ukubalamula. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukhetho lolu alusenziwanga. Amafastela ezimota zaleli bandla atshayiwe kulolu Dlakela. lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapolisa kubikwa kungakabi lomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Umongameli Mnangagwa usole uhlakela izolo esithi uhulumende wakhe kasoze aluvumele. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukubana indaba ye-factionalism lokhu iqinile kuZANU-PF. Kutshengisela njalo ukubana indaba le ingahlupha kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi umbani ozabamba intambo kuZANU-PF. Yikho laye uMnangagwa laye ebone kufanele ukubana akhulume echothoza amahlangothi la, ngoba khona lokhu kuyatshengisela ukubana ibandla leZANU-PF manyananga, njalo lokhu kungenza ukubana kube nzima besiya phambili njengebandla lombusazwe, ngoba ama-faction la yiyo acine sebangela ukubana uMgabe aphume. So laye kungenzakala kuye ibengekela ukuyilungisa kuhle indaba ye-factionalism.
Bakhona Nkomo abathi isehlakalo lesi siveza sobala ukungaphathwa kuhle komthetho, ngoba asikezwa kukhulunywa ngokuthi kulomuntu obotshiweyo.
Ye, lokho kuveza ubana abasekeli bezanu bazibona zani baphezu komthetho, yikho bezenzela udlakela olunje, ngoba balokholwa bayakwazi ukubana bangaze benze njalo asoze bebotshwe. Ngabe ngamalunga e-opposition, ngabe sizwa vele okunye, ngabe sebebotshiwe, kodwa ngoba ngamalunga ezanu, amalunga ezanu aphatha njengabantu abaphezu komthetho. So kulusizi lokhu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald libika ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uqhuba kuhle. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulakho ukuqhamuka imikhuhlane edalwa yokusilela kwamanzi koBulawayo. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyakubona lokho okwenziwa yi-MDC, kodwa sizama ukuthi ke sikhuzele ubaba lomagalela mafa lo. Shuwa ukuthona esithi yeyi lokhuza imakhuphu usetshenziswa yiZANU kakathi yane lo makhuphe. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguye owona izinto, nguye oli-dictator, nguye owathamba wafundiswa ngumgabe uzondaba yabantu. Iqiniso yena uMakhuphi umbeka ngaphi? Nje uMakhuphi vele is the senior of uyi-senior kuChamisa. Nguye laye othanda umbuso. Wayi lokhu eqina lokhu esithi hey alliance, malokhu zethu. Magalela mafa lawa ukhangele. Ubone kuhle ukuthi umuntu lo uChamisa laye uvele kalunganga laye. Ngomunye umgabo wesithu, ngomgabo wesithu ngenye izano laye nale. Xa usithi uMakhuphi uyizano loChamisa laye uyizano, xa ungakuvuki. Lokhu lisithi yebantwini akuqedakali into eliyenzayo. Elizweni leli nje libambelela abantu. Kumele kube ne-opposition elengqondo ezasebenzela abantu.
I-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa, hayi ngathi isimangalisa sivile. How can you fail to tolerate each other? Look at uJoshua Nkomo, managed ukuthi abone ukuthi into ziyabhetha, had to sign a unity accord le ZANU PF. Lena ukuthi libambane lehlulana, liba ngizikhundla. Hayi, hayi, lina ake lizame ukuhlala phansi.
Njani basakazi ngabalaleli be-Studio 7. Mina ngifuna ukubuza uMadali njalo lo othi yena abantu bangabele ukukhuluma ngokugula hundu abakhuluma ngamanye amasakazi ayenzakala eChiatso. Vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe ama-elaborator ngoba akuzwakali lokho kutsho. Nxa isithu abantu bangabele ukukhuluma ngamasakazi ekugula hundu bakhuluma ngamasakazi eChiatso. Hayi, hayi, kezwakali lo baba lo.
Salibonani Studio 7 nabubonga abalaleli basemakhaya. Hayi, siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulunywayo. Ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo indaba le MDC MDCT DC Alliance. Ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma, abantu be-MDC Alliance bayakhuluma, kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona. Nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi uMakhuphe li-dissident, wayechaza ukuthi abantu liyaye likuke likuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi uMakhuphe li-dissident wayekhulumani. Lona ibala leli elithi dissident lisakhumbula yini ukuthi lazalane eMathebeleni? Madoda avukane emacandeni, linanzelela into zenu ezele ezilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa. Lingalandeli ukudla, lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa, kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala. Licabangisise into yenu le yokulandela into zabo MDC lezi. Ngilalele kahle inkulumo dissident ukuthi nxa wayesithi dissident wayechaza ukuthini. La nxa engayizwa le nto akasichazele ukuthi wayechaza ukuthini nxa esithi dissident. Ngiyabonga.
Ndavula imingcele sengifuna ukuphumela izweni akula kudla, ngifuna ukuphumela izweni akula kudla. Sicela uhulumende asivulele siphume sihambe. Sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele akavule i-Bedbridge border, sasifuna ukuphumela izweni thina. Dala sihlezi lapha kudliwa lutho la, ukuyadinga ukudla kwezinye indawo. Siyacela phela ugovernment asivule.
Ndani Studio 7 basakazi abahle, sibonga imhlelo zenu lesinikeza zona. Umama esalikhazi Moses akobulawayo sibhese Country Park. Mina ngithi kanti uMakhuphe lo uzamani vele, siyahlangana laye ngoDisemba kuma-elections. Bengazihluphi nge-alliance, bengazihluphi, bahlukumeza nje ezinxa ubona vekuthi na awula lutho olwenzayo, kodwa ubhizi ahlukumeza abantu. Wadliwa ngophumale zero zakhe khona kufuna ukuthi ibizo le-alliance lezamnika abantu kakhohlwa. Siyahlangana laye kuma-elections, bengazihluphi abantu emdizelenz.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abafundi lababalisi bakwele Cameroon abedlula izigidi eziyisikhombisa babikwa sebevule izikolo ezivalwe kunyanga eziyisikhombisa ezedluleyo ngenxa ye-COVID-19. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli luthi iziphepheli eziningi emhlabeni jikelele zibhekane lengozi enkulu yokuhlaselwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus uphume esibhedlela izolo ntambama lanxa nje odokotela bakhe besithi kakaphume kungozi yalomkhuhlane. UTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esefikile esigodlweni sakhe eWhite House etshela abantu ukuthi bengaze bawesaba lomkhuhlane. Wengeze wathi bengaze bawuvumela uphazamisa impilo zabo. Uthe njalo imithi ayiphiwe esibhedlela imenza azizwe elamandla ayelawo eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo. UTrump uthe maduze elemelika liza kuba selilawo umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Ubonge njalo odokotela labonesi besibhedlela seWalter Reed lapho abeselatshwa khona. Abanye basole amazwi kaTrump awokuthi abantu akumelanga besabe lomkhuhlane besithi uzakhuluma njalo njani wona lomkhuhlane usubulele abantu abedlula 210,000 emelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana konapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Into engayaziyo sivi lapha ikuthi kati yena umongameli uTrump ujaheni sivi ukuphuma esibhedlela engakasili umkhuhlane lo weCovid ungakapheli emzimbeni wakhe. Hanti uyabona ukuthi uTrump ufuna ukuthi azenzise ngokuthi igciwane leli eleCovid-19 alidelele mnumzana Nkomo. And into ayijahileyo uTrump nje into eyodwa kuphela ukuthi uyabona ielection yalapha eMelika iyabi khona next month. So ngumuntu nje osejahe ukuthi abuye ezokhankasa njengoba waperforma kubi laphana kudebate loBiden and usemuva futhi kaBiden. So into zimomothele kakhulu. Into futhi ukuthi ujahe ukuthi azobona iprocess kaJustice lo Barrett ofuna ukuthi khona amfake ngesiphangiphangi before ama elections. Uyabona into ayijahileyo kuphela uTrump.
Kodwa uthi uqinile njalo uzizwa elamandla ayelawo kuminyaka engamatshumi amabili edluleyo.
Umongameli uTrump kasisukele lapha ngokuthi yena sezitshaya uqinile saka okuvela ngapi. Mina ngazi abantu ababele coronavirus balala Nkomo for over a month, almost 2 months, abanye lokhu belele ama-joints ebuhlungu bengela ama-tasty vele uyazi besehluka khona lokuphefumula. So uTrump yena kasitshele phela umuthi lo ekade bemphawona kathesi ukuthi xa kuyikuthi umuthi lo phela okuthi khwatshu khwatshu umzimba wakho usuthe khwatshu within just a few days. Indaba engasiniki sonke umhlaba wonke phela uphiwe lowo muthi kade uphiwe umongameli uTrump. Uyabona ngamanga kuphela uthi uTrump uthi sezenza umuntu oqinileyo lapho ukuthi ufuna ukuthi ezokhankasa kuphela into ayifunayo kuphela ngoba uyabona ukuthi uBiden semthwalise nzima lapha and uyaluza. Uyabona lokuthi afake uJustice wakhe lo mfunayo wamangamanga yiyo into kuphela into ayifunayo uTrump. Uyabona so uzakhankasa thini yena ebephakathi kwabantu lokhele COVID-19 leyo because phela umthetho we-CDC uthi khona kumele uquarantine esibili nxa usanda kusila after 14 uhlale esibili 14 days. Uyabona so kasisukela lapha amangaka.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka esilobela koKapu kodwa uhlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebephephile. Ibandla le-MDC thile le-MDC Alliance asedlephana njalo ebanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziba. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus usephumele esibhedlela lanxa nje engakapholi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.